VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuNkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa sikhangela inani labantu abalomkhuhlane lowe COVID-19 umhlaba wonke jikelele, size sikhangela ke kwisigaba se-Southern Africa, sikhangele eZimbabwe in particular, amanani aloke siye qansa. Ungakunanzelela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokulivalile.
Abogatsha lwezempilakahle bathi inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamachumi amane lasithupha, i-46. Emhlakeni jikelele sebeyizigidi phose ezenhlanu, i-4,805,210.
Bone ngani lokho okhulunywe izimpact ukuthi abantu abethu babhale lanxa bengenelisanga ukubhadala baqede i-exam fee kaJuni. Bone ngani ngumbono omhle kakhulu, siyakwamukela kakhulu ngoba izikolo zavalwa masinya singakaqedi ukuthi silungisele ezozimali.
Samukelwe ngenjabulo isinqumo sokuthi izifundi eziloba imihloliso kanhlangula zenelise ukubhala lanxa zingabe zehluleke ukwengezelela imbadalo ebifunwa nguhulumende eyama-examination fees. Abezempilakahle bathi lanxa umkhuhlane wesihlabo se-umonia uhambelana legcikwane le-COVID-19 wona uyelapheka umuntu asile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuthi inani lasebefunyenwe lele COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamachumi amane lasithupha, i-46, wasinda abalichumi lathoba minwe mbili, i-18. Okwamanje abagulayo nge-COVID-19 sebengamachumi amabili lane, i-24. Njalo igcikwane leli selibulele abane. Asebehloliwe ukuba balaleli gcikwane lobahashi eZimbabwe lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka. Sebezinkulungwane ezingamachumi phose amabili lanhlanu, i-28,019. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe bele gcikwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezinhlanu, i-4,805,210. Ukuthi asebebulewe ileli gcikwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu, 316,732. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili, 1,860,050. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamachumi adlula ayisishiyagalombili, 84,844 asebefunyenwe belegcikwane leli eselibulele inkulungwane phose ezintathu, 2,770, kwasinda inkulungwane ezidlula amachumi amathathu, 32,613. Kusenjalo izakhamizi zakoBulawayo zithi kuyadingeka ukuthi uhulumende engezelele inhlelo zakhe zokuhlola abantu igcikwane le-coronavirus kusukela kuma-ward level abo kusiya phezulu ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwalo. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali baleli dolobho eyeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube uthi lanxa inani labantu abahlaselwa yileli gcikwane likhuphuka, imizamo kahulumende yokuthi aqale ahlole izizalwane zeZimbabwe eziphindela ekhaya zivela kwamanye amazwe ngohlelo lwe-quarantine liyancomeka ngoba yikho lapho okutholakala abanye abale-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi eswelakala edolobheni lakoBulawayo, njalo kusukela namuhla abantu bazawathola okwamahola angamachumi amabili lane ngeviki, okuzabangela ukuthi kube nzima ukuvikela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiyiqhubela uMnumzana Dube.
Nxa sikhangela inani labantu abalomkhuhlane lowe COVID-19 umhlaba wonke jikelele, size sikhangela ke kwisigaba se-Southern Africa, sikhangele eZimbabwe in particular, amanani aloke siye qansa. Ungakunanzelela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubekele ukulivalile kuvulwe okuthize nje kancane kancane kono kana siyakwemukela ngoba kungaphonguvulwa kwawani kulengozi yokuthi abantu abaningi sebengawuthola lo mkhuhlane kugcina sokusiba lengozi empilweni zabantu
kodwa amaqhinga wonke kahulumende awukuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ungathi mahle kumbe ayasebenza na
Ikhonkana kuvala kwelizwe singathi lockdown kwanceda kakhulu ngoba kwenza ukuthi kungabi lokumemetheka kwalowo mkhuhlane. Lakade sileli qhinga lokuthi abantu bonke abafika bevela ngaphandle kwelizwe kuzamela ukuthi babe ku quarantine. Khonkana kuyasiza kakhulu ngoba kananzela abaningi kathi asebebanjwa ukuthi balomkhuhlane ngabantu ababanjwa bekuma quarantine centers ukuthi ngathi bavunyelwe bangena phakathi komphakathi. Yokungasala sokulomkhuhlane omemethekileyo kakhulu. Kodwa ke what level asika thola ama testing centers ukuthi abantu bakithi ngabe sebe testiwe sibe kwazi ukuthi lanxa sibili besiya ivula kulezo ndaba bavulakizo ngabantu asebe theba tester
inhlanganiso yakho yayithe ilobele uhulumende ukuthi udaba lolu lokuswelakala kwamanzi lube i state of emergency selingaphi ngalolu daba njalo libona ingani kuzaba lobubelo yini
abahlali bakobulawayo mbe singathi zakhamiza kobulawayo zihlangane lodubo olukhulu kakhulu ngokuswelakala kwamanzi kade sisikhuluma nje i-council ikhiphile uluhlu lokuthi abantu bazathola amanzi okwamahola angamathumi amabili lane singathi lilanga elilodwa phakathi kweviki kade besikhangela ukuthi abantu nxa kunje siphakathi kwalowo mkhuhlane abantu kumele bageze izandla kungahlali isikhathi eside bengagezanga Impendulo evele ofisi likahulumende embesingathi kamongameli lanxa engasabuyanga njengencwadi ebhayelwe inhlanganiso njengoba sasiyibhalile thina. Kule sikunanzelelayo ukuthi esingathi ngama-outputs ngoba ama-outcomes kuyaveza sobala ukuthi ihofisi kamongameli iyawuphendula umbiko esasiwuhambisile ngokuthi amanzi akobulawayo sesengozini. Ungananzela kuqale kwakhitshwa imali engaka nge-10.6 million Zimbabwe dollars ihanjiswa enyama yendlovu ukuthi kuyelungiswa izibhoran zenyama yendlovu. Kwalandela-ke ukuthi umphathi ntambo wakobulawayo uJudith Ncube wavakatshela kugwayishangani dema emalangeni adlulileyo siyakhangela ukuthi umsebenzi laphana unganani ngoba lelana ilidamu esilithembileyo ukuthi lingaba khona lilamanzi amaningi okuthi ngase lisebenza abantu bakobulawayo bangabhenefitha kakhulu uhlupho lwamanzi luphele emalangeni asanda kudlula futhi uzananzela ukuthi ubaba uJulay Moyo ongoyokhangeleke ngogatsha lwezabelo okuwafika kobulawayo kokusana nama-councillors kanye le-management ucutshungulwa lona loludaba lamanzi akobulawayo kwaphindwa njalo kwaba le company yama-enjiniya esingathi yi-independent from i-view yala ma-councillors akwe-city council ukuthi kube lo mqondo osingathi khona uzancedisa uhulumende la ibikhona futhi kobulawayo emalangeni asanda kwedlula konke khonokana thina sikuthatha njengokuthi yimpendulo yehhofisi kahulumende mayelana le ncwadi esayibhalayo njengenhlanganiso yobulawayo progressive residents association ukuthi uhlupho lwamanzi akobulawayo sokumele udiklelwe be national disaster so yimpendulo esithi siyayibona ngezenzo ezenzakala kuground
lowo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo progressive residents association esixoxelayo ekobulawayo
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz kushort wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz kushort wave
abohlangothi olubona ngemihloliso kugatsha lwezemfundo olwezimsec babika ukuba izifundi eziloba imihloliso ngenyanga ezayo kanhlangula ziza kwenelisa ukuyibhala lanxa zingabe zehluleke ukwengezelela imbadalo eyayifunwa nguhulumende eyama-examination fees umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo
Lokho kuphume ngesikhathi abezimseki bephendula imibuzo phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngezemfundo ngesimo semfundo elizweni ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulwisana le-COVID-19. Umgcini sihlalo wale komiti ongummeli wakobulawayo ephalamende elilunga le-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe unkosikazi Priscilla Misi Ayirambe Mshonga uchasisa ngalokhu.
Yikho sekuvunyelwe nohulumende ukuthi hatshi umntwana wonke oregistileyo lanxa engabhadalanga kuyamele abhale uzafunye ukuthi abhale sibe sesikhangela ukuthi into lezi zokubhadala zizaziletha njani.
Wengeze echasisa ngendlela izikolo okumele sizibhade ngayo ukuze zilungiselele ungathelelwana komkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi semhloliso.
Kulezikolo leziyana ezithiwa khona ngama-satellite schools. Isikole ezinjalo zivunyelwa ukuthi fundise abantwana kodwa azijayelanga ukuvunyelwa ukuthi abantwana babhalele khona. Bakhulumile ukuthi into ezihluphayo kaningi izinto zokuthi kwesinye isikhathi kuyabe kungela zitulo, kwesinye isikhathi kuyabe kungela matafula ngikhona ukuthi babhale kuhle. Esikukhulumile lapha ukuthi sizakhuluma le ministry nge-Wednesday ukuthi ngeke yini sakhangelisa ukuthi izinto zona lezo ngeke sazidinga yini ukwenzela ukuthi nge-COVID-19 yona le abantwana babhalele khonapha bafundela khona ngoba bangabe besukuma lapha bebekhona besiya kwenye indawo lapho kugcina sekusenza ukuthi umkhuhlane lowo umemetheke.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS, umnumzana Nation Mudzithirwa uthi izikolo kakumelanga zivule nxa uhulumende engalungilanga ukulwisana le coronavirus ezikolweni.
Siyakuyamukela khonoko okuthiwe yizimsek ukuthi abantwana sebangabhala inhloliso bengakaqedi ukubhadala ama-examination fees abo. Kodwa izimsek akumelanga igijimisane lezinto zama-examination dates ngoba asiwazi ukuthi isikolo ziyavulwa nini. Ukuthi isikolo zivulwe kumele i-coronavirus iphelile. Kumele sekube lama hand sanitizers lama face masks ezikolweni. Kumele futhi kube lesivumelano phakathi kwama teacher lohulumende indaba zama salaries. Nxa uhulumende engasibhadalanga imali kade siyicela kudala imali ehambelana lemali kade siyihola ngomnyaka ka-2018 kubuyela emuva in US dollars. Angiboni ukuthi isikolo singavulwa.
Omunye umzali waseHarare unkosikazi Priscilla Dube wamukele ngenjabulo lesinqumo.
Mina njengomzali ngibone ngani lokho okukhulunywa izimfake ukuthi abantu abethu babhale lanxa bengenelisa ngokubhadala baqede i-exam fee kaJuni. Ngibone ngani ngumbono omhle kakhulu, siyakwamukela kakhulu ngoba izikolo zavalwa masinya singakaqedi ukuthi silungisele lezo zimali. Kwaphinda kwaba lama-lockdown, so thina abanye siyazisebenza imali lezo besingakazihlanganisi. Isikhathi sesifikile futhi ukuthi babhale, so lokho okukhulunywa izimseki mina ngiyakwamukela kakhulu, ngumbono omuhle kakhulu. Lanxa nje sizaphela sizibhadale lezo zimali kodwa kwakathesi njengoba abantwana so kumele babhale kutshengisa ukuthi izimseki iqakathekisile imfundo yabantwabethu.
Izifundo eziningi zithwele nzima ngenxa yeziqondo ze-lockdown ngoba zehluleka ukufunda, kuthi labo abalemali bebeqhubeka ngezifundo enkundleni zebulenjini eze-intanethi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiyumlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye olwezemfundo. Umphathintambo wezemfundo yeprimary leyesecondary umnumzana Kane Mathema ubike ukuba ngenxa yenani eliphezulu labafundi kanye lababalisi kuqakathekile ukuthi luhlolisiswe uhlelo lokulwisana lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus ezikolo zingakavulwa. Okuningi asikuzweni kupraxedist Jeremiah we-Studio 7.
Lokhu ukutsho esungula inhlelo zakobulawayo zokulungela ukuvulwa kwezikolo ekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19. UMathema ubike ukuba inani labafundi ezikolweni liyedlula izigidi ezine, lababalisi abangaba zinkulungwane ezedlula ikhulu lamashumi amathathu, 136,000. Uqhubeke ethi ngenxa yaleli nani eliphezulu kangaka, njengohulumende bakubone kuqakathekile ukubana bakhuthaze abantu bonke elizweni ukuba bancedise ukulwisana lokumemetheka lokuthelelwana lula kwe-coronavirus ngoba abasakhulayo beyibo elakusasa lesizwe. Ngakho ke konke lokhu kungafezeka kuphela kuqaliselwa ezikolweni. UMathema uthi ngokuqhamuka kwaleli gciwane kuqakathekile ukuthi abantu baphume lamacebo amasha ukuze imfundo yabantwana iqhubekele phambili ingaphanjaniswa. UMathema uveze njalo ukuthi njengokutsho kukamongameli Emmerson Mnangagwa, izikolo zizavulwa ngezigaba ngezigaba, kuqala ngalabo abalungiselela ukubhala imihloliso. Kodwa kwamanje uthe njengohulumende abakaphumi losuku lokuvulwa kwezikolo, akwaziyo ukuthi kulezikolo ezingaba ngamakhulu athoba 800 ezizabhalelwa imihloliso okumele zibe yizo ezivulwa kuqala njalo kuvezwe ukuthi malungiselelo bani esezikwenzile ukwamukela izifundi. Amalungiselelo lawa akugqela izembatho zokuzivikela ukuthelelwa iCOVID-19 ezinjengama mask, imithi yokulondoloza izandla zihlanzekile eyama sanitizers lokunye. Mathe Mauthe ujabuliswa ukubona ukuthi imizamo kahulumende yokufundisa uzulu ngokuzivikela okugoqela ukuqakatheka kokungaxhawulani izandla iyalandelwa njalo iyanceda kakhulu. Abenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association kobulawayo eZimta labo bathi amalunga abo aseqalile uhlelo lokuthunga amamask besebenzelana lesikolo semfundo yaphezulu somsebenzi wezandla eseEhlekwini Vocational Training Center esitholakala eMathebeleland South. Lokhu kubikwa kuyimizamo yale inhlanganiso yokunceda ukuvikela ababalisi labafundi ukuthelelwana lula umkhuhlane weCOVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoPraxedis Jeremiah.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligcikwane le-coronavirus, kodwa likhumbule izihlobo ngenxa yodubo lwaleli gcikwane asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Abezempilakahle bathi lanxa umkhuhlane wesihlabo se-pneumonia uhambelana legcikwane le-COVID-19 wena uyelapheka umuntu asile. Yomibili imkhuhlane ihlasela amaphapho, kodwa ke iCOVID-19 lokho ingakatholi umuthi ongawelapha, kungakho kuthotshwa inhlungu ezilethwa yiwo umuntu aze asinde kumbe ehlulwe yiwo. Ugcina uthatha umphefumulo ubathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu baxwayiswa ukuba bananzelele ngoba indlela inyumonia eziveza ngayo ifanana leye COVID-19. I-coronavirus iyabangela ukuba abanye bagcine besiba le pneumonia, ngakho ke abezempilakahle bathi kunzima ukwehlukanisa ukuthi leyi ngeye COVID-19 kumbe ngesiyijayeleyo. Udokotela Mthabisi Anele Bebe uchasisa kabanzi ngepneumonia.
Inyumonia kuthiwa yisihlabo ngesiNdebele. Umkhuhlane o-affecta amaphaphu, umkhuhlane othi ungakubamba umuntu usuka aqalise ukukhwehlela, ezumzimba utshisa, nxa ungaqhubeka usiya phambili uze omunye engasakwanisi lokuphefumula kuhle, esithi engaphefumula ezwe angani usegalula.
Uyaqhubeka udokotela Bebe echasisa ngobudlelwano bemikhuhlane yomibili.
So utholakala kakhulu ebantwini ababhemayo, abantu abalabo HIV, abantu abalemkhuhlane yetshukela. Abantwana labo babanjwa ngumkhuhlane nalowo wenyumoniya futhi. But oqathekileyo ukuthi uzule inanzelele nje ukuthi indlela otshengiselwa ngayo uhambelana le-corona naleyi.
Umongikazi wakobulawayo unkosazana Nozithelo Dlodlo upha izibonakaliso zemikhuhlane leyo mibili.
Inyumoniya ihle umuntu evele aqale ngokutshisa umzimba. Ukugula kwangikhona kuba masinyane. Umuntu ehluleke ukuphefumula, isifuba sibe buhlungu, njalo kube lesihlabo ahlatshwe esifubeni. I-corona ke yona, izibonelo zayo, yikuthi umuntu uqala ukugula nje njengomvimbano, njengento nje encane. Umkhuhlane wangkhona ube ulokho ukhwela. Lokutshisa komzimba kukhwela kancane kancane. Ukuthi umuntu uyakhala ngomphimbo, umkhuhlane wangkhona ubulokho ukhwela, agcine sesehluleka ukuphefumula kuhle ngenxa yokufa kwenyama zamaphaphu.
Uyaqhubeka umongikazi Dlodlo echasisa ngendlela zokwelapha isihlabo kanye lokuthoba inhlungu ze-COVID-19.
Owamanje akula muthi wokuthwa loyi osibilwe lapha iCorona. Okwelatshwayo zinhlungu kuphela eziyabe zidalwe leyo corona. Nxa umuntu ehlanza uyaniwa ama-drip, nxa engaphefumuli kuhle uyaniwa ama-oxygen. Nxa lezinye inhlungu unika amaphilizi okuthoba lezi inhlungu. Kodwa aqonde qho ukwelapha lo mkhuhlane amaphilizi akula. Inyumoniya ke ilawo amaphilizi ekonayo sibili ukuthi nxa kuyikuthi amanzi lawo abekhitshwe esifubeni ayathathwa ahanjiswe le ayebonisa ukuthi amaphilizi angelapha lo mkhuhlane kuyini. Kuba lula ke ngoba kuyabe sokusaziwa ukuthi idalwe yini leyo nyumoniya iyelapheka.
Umzana Lizwe Ndiweni isakhamuzi sakoBulawayo ukhuluma ngendlela abazisebenzisayo ukwelapha isihlabo senumonia.
Isihlabo igazi liyabe linile emuntwini. Ukuthi kubangelwa yini asiwazi, kodwa njengangona iyelahla nje amanzi atshisayo kahle kahle. Yathoba umuntu ngamanzi atshisayo kumbe udinge umuthi nje wokurabha. Umrabhe nje kuyabe kubuhlungu, kubuhlungu zilwa into kangona. Kodwa kuzimele aqinise lo muntu. Umrabhe aze kuze kutshise sibili ngoba igazi lena kumele liqale ukuhamba nje, yikho ukuthi angcono.
Abezempilakahle bathi isihlabo senyumoniya sivamanga ukuhlasela umuntu oqinileyo, kodwa kulabo ababhemayo kumbe abake babhema empilweni yabo bale gcikwane le-HIV kanye labalomkhuhlane wetshukela owe-diabetes. Bathi njalo isihlabo senyumoniya sihlasela namhla ngesikhathi esifitshane, kuthi i-COVID-19 iqala nje kuyinto encane enjengomvimbano ibisiziveza ngezinye izibonakaliso ngokuya kwesikhathi. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesizwe abalaleli beStudio 7 bekhuluma ngababhekane lakho empilweni yangalezi nsuku ngesikhathi amazwe omhlaba elishana le-COVID-19.
Igama lami uGeorge Nyoni, hlala ePuna South laphana eMakharatini. So impuphu yahlala isikhathi ingavuki laphana eMakharatini. Ngaye sibuya abantu balokuminyana, balokuminyana kathi sizithengiswa ngamabhuku, amabhuku. Kodwa balokuminyana kakhulu abantu beminyana ukuthi ngawe ukuza kwi-COVID khona abantu bazakuthena okubuhlungu. Balokuminyana, balokuminyana ukhala ukuthi uhulumende kweZimbabwe ehlule ukuthi impuphu eyelise ukuthi ibuye ibibe ngokweningi. Kathesile more than 6 ingekho. So abantu baphila nzima, abantu lapha engikhona ePuma South eMakharatini, abantu bafa ngendlala. So lapha iyahlala isikhathi ingabuyi. So yazama ukuthi uhulumende limkhuthaze, uhulumende ukuthi elethe impuphu ngendlela e-right ukuthi abantu beyithole. Hayi sibuya abantu abazabesebuthene, kuyabe sokuthengi ePuma South lasephelandaba. Kuyabe kuminyene. So abantu bafa ngendlala. Uthi kulemende kwagwanisa ukunika abantu kuhle.
Khulumayo nguGrecy, manje nje ngisegoli, ngisesitaradeni yajokha, baningi abajokhayo lapha. Kodwa hhayi bayilandela umthetho mtela abafakiwe la mamasi. Khona hhayi akugcwalanga abantu esitaradeni.
Lingabe linjani kumthwakazi okhulumayo ngucosmas Ncube? Izimo esibhekana nazo ngapha kwele South Africa singabantu, into esikhalisa kakhulu ukuthi baningi abantu abafisa ukuthi ngabe babuyele emuva. Abantu babalawa yikho ukuthi uzathi ngapha utestile bethi awunayo leyo ntsholongwane, ucabanga ukuthi uzafika futhi ngale ekhaya ufuka utest uhlala amalanga lawa ababalayo ngapha esandleni ungaphathanga. Lo yinto esibulala abantu. Angeke yini sicatshangele mhlawumbe ukuthi othestiweyo kube nencwadi anathize ukuthi hayi mina ngithestile sengi-right, uthatha usiyekekela kini uyodlala uphumule. Ngoba isimo sesikhona, izidingo zabantu ziningi ababhekane nazo. Abanye banabantwana, kubuhlungu kakhulu abantu nabanabantwana obabona-ke ukuthi indlala siyishayile. Umuntu asethi nabantwana abangakangizaya ngaphi, kube nzima. Kungathi singahlaba umkhosi lo uzwakale endawo zonke, sike siphakanyelwe nathi mhlawumbe kube khona usizo othize olungenziwa ukuthi asebethestile ngeke bahambe yini basiwe emakini. Ngobantu bacabanga isimo sonsane sibakhona ukuthi nizafika laphana futhi nifike ebhoda nihlale. Isisimo esikhala ngaso singabahlabezulu ukuthi malizwa izikhalo zethu. So ngagcina sincabe kuleyo ndima leyo. Yiyo into echaya abantu bakithole sebebhenzele indlala ngoba cabanga ungiyafika quarantine ahlale futhi isikhathi eside ebhoda engenakudla enabantwana nemali ingekho. Akele size mthakazi kandaba omuhle.
Labo ngabalaleli beStudio 7 Bekhuluma ngababhekane lakho empileni ngalezi nsuku ngesikhathi amazwe ohlaba elwisana le-COVID-19. Zemidlalo abasakhulayo bedolobheni lakobulawayo sebethole indlela ezithile zokubaphathisa ukumelana lesimo esidalwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso ze-lockdown. Ukugijima ngenye yalezi ndlela ezibaphathisayo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Liyanda inani labantu abavuka ekuseni begijima edolobheni lakobulawayo ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 wona osuhlasele abantu abedlula izigidi ezine emhlabeni jikelele. Laba ngabagoqela ababevele begijima besakha lokuqinisa imizimba kanye labasakhulayo abangabadlali bemidlalo etshiyeneyo. Umdlali wenguqu uDonald Chiweshe uthi yena ugijima yedwa kulezi nsuku ngoba kungavunyelwa ukuba amaqembu akuthanise abadlali.
Ya, nakushilo ukuthi umzimba wami uhlale ufit. Lokhu ama game lawo akasina qhasa lami. Ya ngikhanyela mina ngikhanyela lami lensebenza lami lapha emgqoqweni. Endlini nebhora lo ngozayo ngoAugust.
Ugatsha lukahulumende olulawula ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni ole Sport and Recreation Commission lukhuphe umbiko lusithi ezinye inhlanganiso zemidlalo sezizavunyelwa ukuba ziqhube inhlelo zazo nxa zingaba le nhlelo ezokuvikela abadlali. Umdlalo wenguqu kawukho kuluhlu lwemidlalo okuthiwe singadlalwa elizweni ngoba wona ubalelwa kuleyo efaka abadlali engozini. Sitshayisane njalo lamantombazana asakhulayo uWendy uPhumzile kanye loMalaika labo abathi bangabadlali bezemidlalo laba abakade begijima emgwaqweni we Ntemba.
For fit to maintain our body, ukuthi singabanjwa imikhuhlane masinyane. Ama mask akhona.
Ama mask akhona.
Siyadlala amasport. Ngiyadlala isoccer.
Imigwaqo eminenye emalokitshini nakobulawayo iyaphithizela ngabasakhulayo laba ekuseni njalo amajaha asakhulayo uzibusiso loThabiso bathi bona bagijima besuka elokitshini lasePhumula baze beyephenduka sebefike ejikweni eliqonda inyuvesi yeSolusi emgwaqweni oqonda eKami. Kungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19 bebevele bekhona abantu abavuka begijima emgwaqweni njengendlela yokwakha lokuqinisa umzimba kodwa leli nani selikhuphuke ngemva kokuba kumiswe zonke inhlelo zemidlalo elizweni. Imidlalo sekuthiwe isingadlalwa ngebalisa ye-archery, i-pool, i-swimming, athletics, rowing, equestrian, fencing, i-golf, i-polo, i-motorsport, i-shooting, i-tennis, i-chess, ama-darts, i-cricket, kanye le-table tennis. Ngimele i-Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Akagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje wathi lesikhangele ebesilazo. Abogatsha lwezempila kahle bathi inani lasebefunyenwe lile COVID-19 eZimbabwe seliqongela yakwaba ngamachumi amane lasithupha i-46 emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezinhlanu i-4,805,210. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngekhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.